soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibongi uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 18 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by elections ele nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lihlala lamhlanje.
Ukuhlukana kwembono kakutsho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa ukuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-PF atshela umphathintambo wezemali ukuthi bafuna ukuphiwa imoda ezilohlonzi, baphiwe njalo izindlu, bavunyelwe ukuyalala emahoteleni labomgabo.
Kusegcene ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotele abantu abarongo abafisa ukuba nabayihuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo.
Agambe inyathelo elithethwe ngumnomzana Jacob Zuma owaseSouth Africa elokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe.
ANC yazakala ngo-2017 uphuma kaZuma lapha. Yafi ANC kwafana akokuthi asoziphinde izivume ivuke futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by elections ele nomination court oluzaqutshwa ngonhlolanja ozayo lizahlala lamuhla. Kulezigaba ezilithumi lambili 18 ezasala zileziqhenxe ngemva kokuxotshwa kwamalunga edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC. Abaxotshwayo lapho okumele kube lokhetho babalisa umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, lo mnumzana Amos Chibaya kunye labanye. Kodwa igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi bazavimba amalunga axotshwayo ukuthi ancintise njalo. Sehlulekile ukukhuluma lamalunga la abalisa umnumzana Siziba. Kusenjalo, ibandla le-CCC lehlulekile ukuqhuba umhlangano walo we-rally obukhangelelwe kwenzelwa eChitungwiza izolo lamhlanje izolo lanxa bebethole imvumo yamapholisa. Ugatsha lokwethulwa kwembiko kuleli bandla alwethulanga imbangela yokungaqutshwa komhlangano lo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokuxokozela ebandleni leli abanye besethesa inkokheli webandla mnumzana Nelson Chamisa icala lokufaka eceleni inkokheli eyasungula leli bandla ebalisa omnumzana Welshman Ncube Lotenda Ibithi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyo yonke into ebonakala ingxabano kulalokho okuthiwa ngesikhiwa yi-opportunity esithi lithuba lokuthi lilungise lokho kungabe kuhlupha. Ngakho-ke kusadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda babonisane. UZulu uyakudinga khona lokho, idemokhrasi iyakudinga khona lokho, amalungelo abantu ayakudinga khona lokho, i-constitution ukuhlonitshwa kwayo iyakudinga khona lokho. I-strong opposition iyadingakala, kanti-ke i-democratic ruling party iyadingakala. Wonke khona lokho ukuthi abantu baxhumane kahle ngamakhanda. Bangabe besehlukana ngembono, abantu kabayinganxane bengamanzi. Ukuhlukana kwembono kakutsho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa ukuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane, bazabona ukuthi bacabanga ngendlela efanayo base bebambisana besiya phambili.
Khona okwenzakalayo ikakhulu kunkokheli esibona bafakwe eceleni abafana labo Welshman Ncube labo Tendayibiti kodwa sibone uNcube ephuma kuTwitter leyisazakala ngokuthi X ekhuluma ukuba naye kathakazelelanga indlela abasuswa ngayo. Ungasitshela ukuthi wena ukubona njani lo?
Konke khona lokho kuveza kahle kamhlophe ukuthi amathubo okuxoxisana ayadingakala. Akubayeke ukuxoxisana ebandla bayexoxisana ensitha, bayebonisana ensitha, abaginye ilitshe behle ezihlalweni ezinkulu. Ngokuba yikho lokho okudingwa ngabantu beZimbabwe ukuthi babonisane ngoba bonke bayadingakala. Wonke umuntu uyadingakala. Akungabi khona osalayo, akungabi khona ohamba yedwa, bangungabi khona abahamba beba bili wonke umuntu uyadingakala kababambisana ngakho ke konke lokho kuzadinga ukuthi baxoxisane njalo ke khona lokho okwenzakalayo kakutsho ukuthi bayizitha kakutsho ukuthi ngeke bahambisane kutsho ukubaphithuba lokuthi bakhulumisane inhlanganiso lenhlanganiso iphumelela nxa ngabe imbono ijiyana ngokuba kungaba lombono kodwa kuba lengozi enkulu kodwa ngaba lembono emnengi kuyabahlomisa khona lokho kana kubenza ukuthi bahambe baphumelele kulokho abafuna ukukwenza.
Umnumzana efidlela Ncube ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Amalunga edwale lePhalamende awebandla leZanu PF atshele umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi, baphiwe izindlu njalo bavunyelwe ukulala emahoteleni labomkabo. Amalunga eZanu PF asele eyiwo wodwa edale ngolwesihlanu ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC ngeviki edluleyo ngoba ebekhonona ngokugcotshwa kukamnumzana Scott Sakupwanya owezanu PF. Amalunga edale awezanu PF la abikwa ethe awafuni ukuphiwa imota ezilentengo ephansi kwenkulungwane zamadola eMelika angamachumi ayisithupha $60,000 ngoba zingelasithunzi. Omela imaswingo South edale umnumzana Tanatswa Mukomberi uthe inengi lamalunga alenelisi ukuthenga impahla ezibukekayo ezifana lamasudu. Umphathintambo uNcube uthe uzagcwayisisa lolu daba ngenjongo yokukhwezela imali abayiphiwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Kusegcina ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarong abafisa ukuba nabayehuquluza inetho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo lakhona ukuthi baye ukuthi bona imota ye-60,000 yimota engelahlonzi kususisisi. Ebengicabanga ukuthi bazobe bethi hayi bathenda nje imoto ezilula ezingaduliyo kwenzeka ukuthi imali eningi iqhubeke ingene ku-education, ingene ku-health, incedise isizwe ukuthuthuka. Kodwa bona bakhuluma ngezimoto. I think lokho akusivula amehlo njengabantu abavotayo beZimbabwe ukuthi kusikhathi esilandelayo asikhethene abantu ke sikhohlwe kakhulu ngokuthi umuntu lo ukuliphi ibandla elezombangaso ngoba sosegcekeni ukuthi lapha sikhethe abantu abangafanele abangameli bantu abantu abahamba ngale besiyazinothisa bona. Lakhona ukuthi uyekuzwa u-member of parliament sithi hayi labe bekhona kule item edlulileyo banikwa abantu ama-40,000 lawa sefuni bathole leyo mali batsho ukuthi lezi moto abazithenga last time kwakuthiwa yi-90,000 bona bathenga imoto ze-$60,000 so bacela leyo mali bayibisele. Kuyatshengisa ukuthi hayi silabantu abarong ephalamente sikhanele bakhuluma indaba yentuthuko ye-development ekuvuselela ezomnotho welizwe bona bakhuluma ngezimoto zabo. So hayi kuyinto elusizi njalo eyangisayo okuthi nje abantu bezimbabwe asifule namehlo sibone ukuthi abantu esibakhethileyo la ama-MPs ezanu PF ngabantu sebehlala ePhalamende kwesikhathi eside njalo bebusa ilizwe sebefika esigabeni sokuthi sathi thina engxenye hayi abasacabanga ukuthi kuyiwe ngabona sefuna ubana bazinothe kuphela.
Manje lokhu kungakutshengisani ngohlonzi lwamalunga avotelwayo?
Uhlupho esilalo kathi seZimbabwe ukuthi abantu abavotela umuntu. Abantu bavotela iparty ethile. Yikhunanzela ukuthi ungaya emakhaya. Uyathola kule ndawo abantu abavotela u-member of parliament kumbe u-councillor. Bethe sekhethi ukuthi abantu bethu abamazi kodwa kuba bamvotelayo. Ngoba kuyabe vele egqoke ibhathi eleZanu PF. Emakhaya kujwayelekile lokho. Ubuye emadorobheni sokukhetha u-MB wakhetha u-councillor. Kuzabantu abamazi ngoba lo muntu begqoka ibhashi ele-triple C. Ngezinye indlela abantu beZimbabwe lapho esilahleka khona sivotela ama-political parties athi umuntu and ama-political parties asekwazi ukuthi kuvotelwa bona akuvotela umuntu. Thina njengabahlali kumbe njengabantu abavotayo bayenza lokuthiwa sebesi-abuse. Babona abantu laba balandaba lo muntu bona sebefaka loba kuyini okufakiweyo because lalo hlupho lokuthi kathi abantu abangenileyo badimanda izimoto. Ngabe sikhethe abantu abalohlonzi, abantu abamela abantu, abantu abahlonipha abantu, abantu abaziwa ukuthi ilizwe lifanele lithuthuke, abantu abananzela ukuthi umkhono mawulilizwe ufile ufuna ukuvuselela, abantu abananzela ukuthi i-industry yethu kufanele ivuselele, abantu abananzela ukuthi izikolo zethu lezemfundo ziphakame ziye phezulu, abantu abananzela ukuthi ezibhedlela kufanele kube lezibhedlela ezakhiwayo ukubana zinethe uzulu, zibe le mithi, zibe le mitshini yokuhlola ukuthi zibona umuntu uhluthwa yini. Ngasivota silaleyo ngqondo bekuzaba indlela engcono kakhulu yokuba lelizwe lithuthuke, but ngalo esikubonayo hayi abantu bakithi ake sivuleka amehlo sesizizwele ukuthi lokho esikwenzileyo into eyangisayo ngoba ibhajethi leyo ungayinanzelela nxa uxoxa labantu abantu vele abaningi bebeyisola ngendlela ezininzi ezijiyeneyo and belezizathu. Thina abantu ama-MP babo bafika ephalamende bafike badibhethe ngako ukuthi abantu bathini bandle, but bona sebekhuluma ngemota zabo, sebekhuluma ukuthi bafuna izindlu, into ezingakhulunywa ngabantu. So kuthi abantu laba vele abalandaba labantu bona bafisa ukuba nothisayo bona bodwa. So kasimangali lelizwe indaba lisesimeni esiso sona. Ngibona ungathi asiyindawo kodwa isinqumo esikhona kubale senziwa ngabantu ukuthi hayi siqhubeka siyaphambili ake sifunde ukuvotela umuntu, athi ukuvotela umuntu ngoba igqoke ijacket le-political party ethile kuzasikhathaza lokho, kuzenza izinto zihlayele phansi lingelantuthu. So ke ekugcine kwakho konke bese silala ama-MPs analafuna izimota afuna lezindlu abezanupf ephalamend sicela abahlonipha abantu ababakhethayo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ocubungula izembusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwoBulawayo. Gambe inyathelo elithethwe ngumnumzana Jacob Zuma wakwele South Africa lokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe. UZuma uveze ukuba kasoze aqhuquzele abantu ukuthi bavotele ibandla le-ANC ngoba esithi seliphambuke kunjongo yomdabu walo. Uthe uzavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe elilenkokheli eyabaxeqebuka kubandla le-ANC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Ngokubona kwami inyathelo elithethwe ngupresident uZuma elokubumba elinye ibandla njalo atsho ukuthi akasoza vota i-ANC, ngibona ngathi sibili is a clear message ethunyelwa kuRamaphosa ngamanye ama-leaders ngoba kunje. So umnumzana uthi abombeke la utsho njalo uthe khona akenelisi ukuthi ayitshela abantu amanga ukuthi abavotela i-ANC ngoba i-ANC le khona kathi ayisiyo abayaziyo. I-ANC ngeqiniso sibili, hhayi i-ANC le khona manje ayisiyo. I-ANC le ife ngo 2017 ANC yazakala ngo 2017 kuphuma kaZuma lapha yafi ANC kwaphana akuthi asozipinde izivume ivuke futhi isipikiri sokugcina kucoffin ye-ANC satshaywa mzana kufakwa umbalula ukuthi abe ngusecretary general we-ANC. Lwana ipolitics akayazi akayizwisisi, ngumuntu nje ofuna lezi inkokheli esinazo ekhaya ezithanda i-publicity kakhulu ezithandayo khane ukuthi ezilandela ukuthi ma kulo msindo funa nje abantu bezwe umsindo bejabula then zithi zizinkokheli ngaleyo ndlela. Awusiye umuntu ongaphatha isikhundla esikhulu njengese-ANC. So lokhu kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa umsebenzi umehlule. Yena vele ama-credentials akhe abe vele ne-question mark ku-ANC ngoba ngeqiniso ngathi uyiphapethi. Ukungena kwenzileyo ku-conference yabakhona eNazareth laphana kwaba yikuthi usponsiwe and abantu abamsponsa ukuthi abe ngupresident abasponsa ikampeni yakhe ngabamhlophe abahlangane abahlanganise oRupert le-Open Hammer. So ngezinye indlela labo bantu futhi basponsa i-EDA, the same people wana abasponsa i-EA, abasponsa uRamaphosa, abantu abasponsa i-DA. I-DA siyakwazi ukuthi iyiphathi ephume ku-National Party egokholwa ngu-Frederick William de Klerk labo PW Botha. So ke kule question mark ngoba abanye bathi khona vele khona manje i-ANC iranwa yi-DA, i-ANC ikontrolwa yi-DA. URamaphosa izinto eziningi eziyabe zingathi i-DA yayivumelani lazo vele akazenzi ngoba yikho lapha adla khona. So bathi DA ran or is a DA run ANC. So kunzima kakhulu
manje ngokubona kwakho
ibandla le ANC lizanqotshwa yini kukhetho oluzayo ngasikhangele lokhu okukhulunywe ngumnumzana Zuma.
Then yona i-ANC i-majority ayizokuyithola. Ayizokuyithola ke kuyaba yinto embi ukuthi i-ANC igcine seyidinga ukuthi yenze i-coalition. Ngikhumbula omunye enye i-veteran mbonathi ngilothwa umsimanga lo bengathi usefuna ukuphuma. Ekhuluma lapha ngibona kumabona kude lapha ethi i-ANC kumele ukuthi izimisele ukuthi izayenza i-coalition ne-DA. Lokho ke kwathi kwabakhomba ukuthi i-ANC ayisekho. Uma i-ANC singafuna ukwenza i-coalition ne-DA, yona DA isazalwa ukuthi isuke kuphi, iphathi yiphi ngovele ngokudalwa kwayo. So lokhana kuthi ngithi i-ANC isesimeni esibi, i-majority ayizokuyithola. Izaluza ama-seats amaningi kakhulu, izoluza ama-votes amaningi kakhulu. Embona ukuthi ama-voters amaningi azodliwa yi-DA, azodliwa yi-EFF ekhokhelwa ngomnumzana uJulius Malema. Then i-DA izokwala ilokhu ikhona, iwonakala nje isebenza khona kendlela esebenza ngayo. Kodwa i-ANC kukhanya ngathi iyafa ngo-2017. Yafa ngo-2017. Angeke iphinde ibe yi-ANC lana yabo Mandela. Ayisoze ibe yi-ANC kaThabo Mbeki. Ayisoze ibe yi-ANC kaJacob Zuma. Ngoba siyakhumbula uJacob Zuma ma ezongena embusweni, nguye umuntu masibheka i-percentage, wathola i-percentage enkulu ukudlula eyathola nguMandela, ukudlula eyathola nguThabo Mbeki. So uJacob Zuma wasebenzela abantu loba nje kwaba lalo kunalokhuyana okuthiwa wakwenza. Kodwa-ke ngoba into ezingacacile ezingezangikhona. So i-ANC embusweni kuzoba nzima. Kasi fanele idlisane le-DA.
Alo ke ngumnumzana Cassius Jayce Semanampofu, isizalwane seZimbabwe ihlala kule South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkulumo zokukhumisana umlotha phezu kodaba lwegugurawundi ezizakhokhelwa zinduna zizaqala ekuqaleni komnyaka ozayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amanzi asezavalwa okwamalanga amabili ngeviki kobulawayo ngenxa yokwehla kwamanzi emadamu alethela leli dolobho. Uma manje sengidedela imuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi, ngiyalibingelela uma khona le mabusini esiganda konkosikazi. Mina igama engilisho ngalokho sokusenziwa nguWelcome Ncube. Welcome Ncube ibattalion 1 labo sengezo Chabanga. That's why wabavalela phandle uChamisa ngoba bazimpimpi badla kuZANPF labo abantu. Lokho tshona besola uChamisa bethu wenze lokho ngutando kayiphikiswa. Uyabona ukuthi iinformation masiyenza emkulwini wangkhaya ungayizwisizwakala kubo makhelwane basophu khonapha ekhaya. UChamisa never wrong, Chamisa is right. Yibo abadiliza ibandla leli njengabo sengezo Thabanga. Babe ku MDCT bayobuya manje sebezobangisa lapha ku TPC. Obathunywa of which bathunywa izano, nanko usengezo Thabanga uthengelwe indlu umnanga go right. If kuyikuthi ubemele i TPC wayeza diliza njani ama councillors lama MP afaka wakhe ehlanganisa konke lawe zano njengabo Sandra Ndebele ubafake njani? Kulabanye abesishoneni kodwa babusi iBulawayo bengabe sishoneni through to izani. Ababoni nje khonapho ukuthi uSengezo Thabanga nguye umxabanisi obophanisa izinja ngomsila. Nguye umuntu oyirabisha odubeka isizalukazi zemakhaya ezingekho kuZANPF ezingaholiyo, ezikhala imini lebusuku ezingela abantwana abasebenzayo eGoli or eZimbabwe. Abantu labana abandla lukhlubhu balala bengadlanga, but iZANPF ikhetha ababo. Ayila ukuthi umuntu woko eZimbabwe ngoweZANPF, yona ikhetha abayo. Wrong into enziwa i-government yaseZimbabwe.
Studio 7 ninjani? Hawu, siyaphila. Sibonga indaba enisinikeza zona. Hawu, ezimnandi. Siyabonga kakhulu. Sengathi ningahlala ninjalo, nisithumela njalo nje. Bengicela impela nje unakuthi iphimbo lami liyafinyelela lapho. Ningangibuzeli ubaba umnangagwa nje impela ukuthi njengoba amaChina emnikeza ikhali nezimoto zempi nezikepe neindiza ulwa nobani impi ayilwayo zaphi into ezingaka ulwa nobani yabonga nginawo mane
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli khethanini uchabanga kube nguye umkhokhele CCC uchamisakala sithunzi okwamanje wawumana lapho uchamisa uthi kamazi uchabanga umuntu abakhule bonke sesitha kamazi mina ngimazi uchabanga since from kudala from MDC Alliance wangena ku-CCC okwamanje ngoba usakufanele ukuthi abe ngumuntu osesebenzela isizwe seZimbabwe selisithi kona kasuye umuntu we-CCC liyayangisa abantu be-CCC uchabanga u-right 100% khangelanini ke uselikhatshela abantu bakini bakomthwakazi khatsha amandebele kuphela ayi-line up kachabango inathisa amanzi iphuzisa amanzi iphuzisa ikofi fiva chabango fiva awu yindoda emadodeni uyibekile induku ebandla chabango ngiyabonga
siyabingelela sibonga Studio 7 ngiya dumaza okuzwa iBotswana la isala ukuthi amaZimbabwe angangena ngala passport kodwa khona masuthi ufakele izibuko kuyiqiniso ngoba abantu beZimbabwe abasenzwa umuntu emhlabeni zonke jikelele ngendaba yezano PF amazwe omhlaba iAfrica yonke abancedise amaZimbabwe bethole isisombululo sokukhipha izano PF kamnangakwa embusweni kufakwe iopposition ezakwazi ukubisela isizotha samaZimbabweni ukuthi ahlonipheke umhlaba wonke lo ungabona bengasenandaba nabo noma bebuya bengana amapassport ukuthi uyangena ngesithupha nje ngoba kula mZimbabwe ngambona esuke eZimbabwe siyeBotswana eBotswana kuchisa kanje ilanga akula ngisho nendlela yokulima eBotswana abantu beZimbabwe bachila izwe lingakwazi ukulima bethola ukudla behamba besachiswa ilanga lenkanga leBotswana beze bexotshwa khona bekwezikafuleni khona bese izimsebenzi engathi ishunje ukuthi bethole impupho so izano PF yiyo ekhiphe isithunzi samaZimbabweni umhlaba wonke izano PF yiyo melikhithwe embusweni amazwe onke encedisana leopposition ukuthi ke kubusi opposition kuzaba ngcono eZimbabwe siyabona
njani umthembo khulumayo uthanda ukukhuluma inkulumoleka Papa Joseph Kuchuma ngendaba kaJob Scala othi Job Scala maybe into yenza ukuthi avalelwe nabanye bakhe be-CCC uthi ngoba bayesaba ukuthi uzogenqula ulokuzela uChamisa hayi Papa Chuma i-CCC ingena kuphi because ama-coding awezana lokho kuyazakala anti hayi bantu abadala nithanda ukuphika iqiniso nje ama-code ezibaba captured izano ungabofaka i-CCC endaweni engayisiyo njalo ungabogugula inkulumo Papa Chuma uyenze bese side lakho lokho kusegcekeni even umntwana omncane uyakwazi khonoko eyi yazi nyake ngizibuze ukuthi abantu bezano indlela abanamanga ngayo banabantwana banabafazi xa beqamba amanga nje bathini ebafazini babo nasebantwaneni abanje liyarhutshula mntu omdala
i-covid yathi isandafika bazenza bona abantu la abantu abalozwelo betshela amanye amazwe kutshona kuvala ilizwe abantu bevalilwe ezindlini imithovu abantu bemiswa yonke le corruption eyenzakala lapha nango ke namhlanje i-covid iphelile kodwa izano PF lokhu iqhubeka ibulala abantu izano PF lokhu iqhubeka ithumba abantu izano PF lokhu iqhubeka ibopha abantu i-covid yaphela kodwa zingakho izidumbu ezikamnangakwa ezilokhu zisiba phansi kuba abantu babulaya i-covid kube kungcono kube not ukuthi bebulaya izano PF kumanje uthenge izikhali zenu kumanje uthenge izikhali zokubulala abantu akula mkhuhlane ongadlula izano PF akula nto engaba sabisayo njengezano PF izano PF aqedile abantu sikhuluma kanje ebhalakwe lapha more than 20,000 abalapha more than 20,000 imphefumulo engelacala ezulazulayo esebhalakwe lapha kodwa ngeke beliboni izulu abantu lapha ngeke beliboni izulu omnakagwa lapha that's why ubona belamabhadi yonke indawo behamba belulazeka kuphela sebebulela abantu abaningi kakhulu laba abantu lapha ibhalakwe vele ngomthetho langeqiniso indawo lena kumele kube ngayo indawo ehlonitshwayo leya kodwa still abafowethu bathi bezama ukuthi bezama ukuthi belungise bayahamba futhi bayadivisa azi inhliziyo yabo ihlungu kakhulu ngalabo omnakagwa lapha abantu balala bengadlanga emakhaya lapha
Studio 7 linjani basakazi bethu ngenhlonipho nangokujabula la ngithi linjani ukuphila lonke njeamagumbi amanomhlaba thina into endizayikhuluma lapha uChamisa sizamlandela kakhulu sizamlandela kakhulu umkhokheli wethu lokho ukuthi sizehlukana laye hhayi asehlukane laye into emangazayo ngamagama kaWelshman uWelshman xa esithi uChamisa ulenkani akatshelwa lutho ngamanga la kuthongrayi watsho njalo uWelshman
Watu tsongara ulenga. Vele ngasi wefunu kwa zincho zabo ezi ngalangu hondo wetikizia. Kwa tingu utu wabandu wengezo na nbenza njalo. Aba hambe bapume emuni kuchamisa ba ezi nzile kumbebe echo ina endolo kuze. Uchaba mba wana usibuwa utu waza bala bala ndeli yini. Ngoba hiyo wonga batali zinyaga nyaga yonke leka isi kuti. Pazi mpimpi batandi mali ya kuru. Abala ndalo utu walungi silisu. Katesi uchamisa ulenga ni watu nde kamba manga. Amanga la kurumai. Amanga sila shaza choku. Kamba mangu wesimengu. Kasika ambele njavaleli sapu. Asilanda balayo uchamisa sizomlandela ende kayisime ngedwa lokwenza ukuthi sizobaneng abahamba asilanda balayo thina sizosana support and uchamisa asoze sidelinga ngokuzandla sasezelini ukuthi asincede ngalutho asila president fara ntanda netineli zengethu
amavoice lo hey kunomuntu obuze uhlela angayengizwa umuntu ku studio 7 ekhuluma ku amanye laba ngizwe bezokumanela besiya uzwile ukuthi kanti nxa kubotshwa abe triple C kuphela eZimbabwe kanti kusho ukuthi abezano belaba wona ukuthi ngamakholo asibizi ngongcwele engcwele abantu bezayo belaba woni bona abala macala ukugawula ukuthi vele ababotshwa lo Joseph Chuma abantu ababotshwa ithuthi abala macala ezenzithi kanti yena uJoseph Chuma ukhomentani uwithdrowa kwephathi engasiyo yakho kanti bengaze bewithdrowe eparliament wena Joseph Chuma uluzani ufunani anti na izano vele lifuna bawithdrowe ukuthi lisale liyi-one party state lilodwa ngilabafazi bene bayalitshele ezindlini ukuthi ayiyawana laba mdala kwinto kwabo lokhu yingcekeza kuthiyana but ngenxa yokuthi elagadi isilwane vele akusehlekile.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba lokuzilibazisa silo Gibbs Dube we-Studio 7.
Okuzalelo mulya muzothini na okuzalelo mulya muzokhuluma mama.
Salibonani basakazi bamabahle ngalibingelele emsakazweni wethu umsakazi kaZulu umsakazi wethu esiwuthanda kakhulu ngibingelele phecheya kwezilwandle ngibingelele kulo lonke likamthwakazi ngibingelele ngCalvin Moyo umakhulela endleleni isizwe qhamuka phansi letsholotshe esigabeni sasemaBlues. Ngizolethulela iqembu le-Unique Super Sounds, iqembu elidlala umculo we-rumba. Si-Unique Super Sounds saqala lo msebenzi wokuhlabela ngo-2018. Kusho ukuthi sakhipha i-single track yethu yokuqala ngo-2020. Salandela nge-album yethu yokuqala ngo-2021 eyilesihloko sithi Amaphixiphixi. Sazolandela nge-album yesibili yayilesihloko sithi Umqali Wendawo. So namhlanje silethulela idlala delete elisha shashashasha ele Unique Super Sounds elilesihloko esithi sona Amachaphazela. Esithemba ukuthi lizoyijabulela abantu bakithi. Ingoma ezimnandi kakhulu ezithinta komncane komdala kuye wonke umuntu nje. Abadinga ukwazi kabanzi ngomculo we Unique Super Sounds bangaxhumana nami umakhulela endleleni. Ngitholakala kulezi nombolo ze WhatsApp ezithi 0731 66016 66016. Ngiyabonga bantu.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lokuzilibazisa esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi silazo njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.